okwenzakalayo kuzisebenzi okwamanje eZimbabwe sikhangelele ukunanza nje ilanga elikhulu ikuthi kulobunzima ke obuthize nxa sikhangela emsebenzini lapha indaba yeholo indaba echisayo nxa sikhangela indaba yeze kukhulumisana singathi kukhulumisana phakathi kwezisebenzi labaqhatshi sibona ilizwi lezisebenzi kalitholakali kumbe bayaliswa ngesilungu bathi ngama collective bargaining awahambi ngendlela eyiyo nxa sikhangela ngendaba zempilo sibona izisebenzi zingena engozini abaningi bayalimala abaningi bachiwa impilo yabo kuba kunengi ke sikubonayo sikhangelele lelilanga elicakatheke kangaka kwele Zimbabwe ke kulobunzima bomnotho imali eholayo ngezisebenzi iphansi sibili okumangalisayo nxa sikhangela ke intengo yezinto ifakwa ke ngemali yangaphandle kwelizwe iUnited States dollar sibe sesibona izisebenzi zihola ke nge-RTGS nxa sebeza idinga ke limali yangaphandle kwamazwe isuka ke ibisisidla ke ibe lendleko enkulu emalini zabo ke izisebenzi so isuke ingasakwani ke imali eholwa ngabanengi so yikho okukhona esihlangana lakho njengezisebenzi sikhangelele ilanga eliqakatheke kangaka
lizaba le mibuthano yini iyokunanza leli langa
sikhangelele ukuthi izisebenzi zizabuthana kundawo ezithize indawo ezingadlula amakhulu amabili lanhlanu esikubiza lapha sithi ngama districts so kuzaba lemcimbi kuma provinces athize kumbe kuma regional towns emadolobheni athize kube njalo lembuthano kuma districts athize kube lembuthano njalo kuma companies athize akuma mines emaplazi nathize abatshengisela ukuthi izisebenzi zizabuthana so silungiselele sibili njengoba sike sabanje lokuphumula okwamnyaka imbili ngendaba ye-COVID-19 azange sibe lombuthano ke ngo-2020 azange sibe lombuthano njalo ngo-2021 siyaqala nje ukubuthana ngemva ke kokuba sesibona ke indaba ye-COVID-19 isehlile
kuyini elingakuxwayisa izisebenzi kanye labaqhatshi
siyakhuthaza ke abaqhatshi lazo izisebenzi ukuthi asilenzeni libe lilanga elicakathekileyo phela ngokuthi abenza imali abamabhizimisi bayenza ngokuthi kulezisebenzi lathi njengezisebenzi ukuze sikhulise imuli zethu ikuthi siyavukela ekuseni sisiye emsebenzini siyesebenzela ke izigaba abesihlala khona ilizwe lethu lezihlobo labangane labantwana labobhuti labanewethu kuqakathekile ke ukuthi siliphathe ilanga leli njengelanga elicakathekileyo kakhulu ingane singahamba ngobuningi bethu siye buthana endaweni ezithize sikhangelele ukuthi abaqhatshi labo belisapote leli langa besapota phela abantu abayibo abasebenzayo abayenza ke ukuthi umnotho welizwe ukhuphuke.